Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 22 kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
khona ukuguqula amabizo la ezidaladala kuyabizimali kodwa kathi yanasiyo nto okumele ijahwe abantu balambile akulamsebenzi izula lithembisi.
Uzulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobho nguhulumende ewapha amagama aqoqela elikamongameli Mnangagwa engazange yakhulumisane labantu.
Abalimeleyo uPresident Nelson Samisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo wayababona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi iofisi yethu ibancedise.
Abasekeli be-MDC ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa bakhululwe ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo emadolobheni elizwe okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo. Abanye besithi uhulumende obemele akhulumisane loZulu azwe imibono yakhe kuqala. Izitalata ezithile eHarare koBulawayo emaSwingo eChinoyi Chipinge Kweru eKwekwe lakwamanye amadolobho ziphiwe amabizo agoqela awamaqhawe awenkokheli yakwamanye amazwe lamagama abanye abadlala indima ebalulekileyo embalini yelizwe abafana lendlovukazi yesizwe samaNdebele uQueen Lozike Idlodlo. Amaqhawe alamabizo asephiwe izitalada agoqela uLookout Masuku, uJohn Landa Nkomo, uMnumzana Nikita Mangena, uBenjamin Burombo loSidney Malunga. Kodwa abanye bakhonona ngokuthi uhulumende utshiye phandle abantu abaqakathekileyo abafana loMnumzana Dumiso Dabengwa kanye loMnumzana Welshman Mabena. Amadolobho phose wonke aselezitalada ezibizwa ngegama likamongameli Emmerson Mnangagwa okuyinto engathakazelelwa ngabanye. Izitalada lezi ezigoqela u-6th Avenue wakoBulawayo kanye lo-Enterprise Road eHarare. Abanye bathi kulokuthi adlalise imali esipha izitalada lezi amagama amatsha uhulumende obemele asebenzise leyo mali ukulungisa imigwaqo. Amanye amahofisi kahulumende lawo aphiwe amabizo amatsha. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Thande Kozintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona nxa abantu sebephelelwe imikhumbulo lengqondo kwesinye isikhathi libona ngokwenza kwabo. Khona lokhu ukuthi ilizwe linje kuyethathwa ngoba khona ukuguqula amabizo la ezidaladala kuyabiza imali. Kodwa kathi njalo asiyo nto okumele ijahwe abantu balambile akulamsebenzi izula lithembisi ziningi izinto ezifunwa ngabantu. Layo leyo mgwaqo iphongukuphiwa amabizo imagodigodi kayihambeki. Kunganjalo ngabe bebefuna ukwenza lokho baqale bayenze ibe mihle ibukeke. Ngenye indlela labo bona abantu abaphiwa amabizo abo emgwaqweni leyo bayafana lemgwaqo leyo kuthi lingabanamsebenzi phela ngabaphakanyiswa. Yikuphongukugijima nje umuntu aginye ngahlafunanga.
Kodwa ungathini wena ngamabizo akhona ikakhulu nxa sikhangela ukubana akhona awesishona koBulawayo la isiNdebele eHarare bekungamelanga na ukuthi amagama la ahambelane lalapho indawo yakhona ekhona
uyishaya ekhaleni sikhuluma ngaloko ba devolution of power yileyo naleyo ndawo inamaqhawe ayo kumbeulutho oluthize abalwenzayo akusizi ukuba ngokuthatha ibizo lomuntu ongaziwayo ongelambali ecacayo kumbe ongathandwayo esigabeni leso uthatha ibizo lakhe uliphanyeke emgwaqweni esetshenziswa ngabantu bakuleyo ndawo xa befuna amabizo abantu ababalulekileyo empilweni zaleyo ndawo kababuze umphakathi kababuze uzulu bazabatshela ukuthi laphana singathi singaqamba ngobani lapha siqamba ngobani ukuthi uJohn Nkomo uqanjwe kwebulawayo waqanjwa leHarare akutsho lutho konke khona lokho uJohn Nkomo nxa esaziwa eyenyama yendlovu kapho izikolo khonale betsholotho kumbe kobulawayo bangaze bathatha into yabantu bayenze eyabo kuyini khona umuntu oyedwa amadolobho wonke la ufice nguye yedwa olebizo njengomgabe umgabe this umgabe that amadolobho nguye yedwa yini wayesebenzela amadolobho nalawo angithi baningi abantu indaba ongaqanjwa abantu ngendawo zakibo ngabe nxa kunjalo awusoze ufice ibizo lomuntu lilinye ile emgwaqweni ithumi nambili
umnumzana Thandeko Zintimkandla uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasekeli be-MDC abayisikhombisa ababotshwe ngolwesithathu ngemva kokuhlaselwa lokubhaxabulwa ngamapholisa ngesikhathi bemelele ukuzwa umbiko obuvela kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa abagoqela usana olulenyanga zokuzalwa ezilitshumi bakhululwe ngomthethwandaba izolo ngesibambiso se-bail. Umntwana lo ubelo nina njalo balele estokisini bonke. Abantu laba betheswa icala lobudlwangudlwangu i-criminal nuisance ngesiNgisi. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bayalilandula leli cala. Banengi abalimeleyo abelatshwayo ezibhedlela ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Abagoqela abantu makhaza abangelani lokwenza lebandla le-MDC. Usanikile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa.
Abalimeleyo uPresident Nelson Chamisa akwenzileyo ukuthi engakafiki ngaphi uhambo wayababona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi i-ofisi yethu ibancedise ekungalani lokuthi asibo bantu be-MDC ibancedise ukuthi bathole usizo ngendaba yokuthi akula madokotela kudingwa amadokotela azimeleyo lapho izinhlanganiso ezimele amalungelo abantu awezempilakahle.
Sikubonile njalo bomabona kude uxoxisana lamapholisa kungaqhamuki loliyana udlakela kuyini kahle kahle abakutshele khona lawo batshele khona.
Mina ngingazisa amapholisi ukuthi i-MDC libandla lezombusazwe ngalokho umsebenzi walo uqala ngokukhulumisana lozulu. Ngakho-ke nxa kuyikuthi amapholisi asezeqinisa ukuthi i-MDC kasafanelanga ihlangane kutho ukuthi phela sebeyivalile abasafuna ukuthi bekhona khonokho akukho emthethweni njalo awusoze kwafa kwenzakala. Bekungasoze kube lo msindo ngoba abantu be-MDC kade bekhona bebelande ukuzozwa nokuxoxisana no-President Nelson Chamisa ngodaba lokuthi ilizwe liqhubekela siya ngaphi lisiye phambili njengoba sikhangelane nekhisimusi lomnyaka omutsha. Kodwa ngimangele sebetshaya abantu bathe khona bona hhayi libangela abantu umsindo ake nilithule nalokho-ke abantu bathile kwesikhatshana kodwa abantu nxa belande umthimbo ofana nalo kuvele kuyikuzenzisa nje ukuzinuka amakhwapha ukuthi kuthiwa abantu fanele bathule. Yikho thina sasithe kuhlangano wethu kwakufanele ube se-Africa Unity Square lapho kwakuzabe kuqondile khona ukuthi abantu lanxa behlabelela ama-ofisi azabe ekude nabanye abantu bazabe bekude siyabe singekho endleleni yabantu amapholisa yiwo asixotsha e-Africa Unity Square athi loba lingahambe e-ofisini yenu.
Abanye njalo bathi inkokheli ye-MDC ayibonakali ihamba phambili kulimala abantu makhaza.
Bakade bekhona bakubonile mgceke ukuthi ukutshaya kwabantu kwenziwe ngemva kokuba upresident Nelson Chamisa esefikile ema ofisini etu ezokhulumisana nabantu ngakho ngibona ukuthi kathi labo abasolayo basolani njalo ngibone ngani khonokho kusuka kubandla lezano PF lizama ukuthi phela uPresident Nelson Chamisa kuthiwe nguye ofakwa phambili khona bezadinga ukuthi bamlimaze ngaluphi uhlobo izana ayisozi sitshela ukuthi uPresident Nelson Chamisa nxa yesenza lokhu kufanele akwenze ngaphi isikhathi bani ngaluphi uhlobo njalo njengoba ngike ngatsho udaba lokuxakululwa kweZimbabwe ezandleni zikaMnangagwa lezamasosha ludaba lwezizalwane zelizwe leZimbabwe ayisilo daba lweMDC kumbe lweZANU PF ukuthi sithi thina hayi kwelethi lizwe akutshaywa ogogo ngamapholisa kwelethi lizwe akubotshwa umntwana ongafika ngalomnyaka owodwa nje lowo kwelethi lizwe siyahloniphana sikhulumisana kuhle kwelethi lizwe amapholisa agcina ukuthula atsho ukubulala nokulimaza izizalwane
uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC kusenjalo uZulu sesole ukuchaywa kwabasekeli beMDC laba labantu makhaza ngamapholisa esithi lokhu kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa eZimbabwe adume ngochuku ebantwini njalo ngesikhathi sikahulumende wenkazathu phakathi kwebandla leMDC leZANU PF. Kwakulesivumelwano sokuthi kumele amapolisa afundiswe kutsha umsebenzi kanye lendaba eziphathelane lokuhlonipha amalungelo. Kodwa lokhu kwaphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Umeli webu lili mawest etale le parlamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana Dingumuzi Phuthi. Uthi akusilo qiniso ukuthi amapholisa asaqhubeka ngokuhlukuluza abantu ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi sikaMgabe.
Kambe nkomo nguwo ngathi amapholisa ahlukuluza abantu emini lebusuku sikwazi ukuthi amapholisa ayethathela abantu every roadblock usuka ePlumtree usiyafika koBulawayo kulama roadblock ayi-11 every roadblock uthathela imali abantu budlangudlangu emabhoda kusiba lokutshontshelwa uhulumende kaMnangagwa ulethe ukwesaba emapholiseni ukuthi bengathathi imali zabantu ngisuka nje lapha sanda kuvele ifike eHarare ngisuka kathana ekhaya angizange ngibone ipolisi elihlukuluze umuntu kodwa sesikhangela ukuthi amapholisa lapho nxa sokuthiwa ahlukuluze umuntu yikugolonjwa lokho-ke ukuthi abantu nampo bahamba bethwele itiyegasi ongakwazi ukuthi bayithethe ngabelanda amapholisi bethwele izikhandi belanda amapholisi akula muntu ongakwazi ukuthi kule pholisi elabulawa ngabantu enjube ubulala umntwana womuntu ukuthi kube njani kanti yena waqatshela ukuthi ayeka so ipholisa lingabuya-ke selivinjwa linabantu kuthiwa a-a ukukhangela umthetho kudingakala ukuthi lenze soze so iZimbabwe simbi kodwa asikhangeleni kuthule e-South Africa kathesi abantu babulelene sikhangele last month kuthule nje kathesi besikhangele abantu bebhulana kubi kubo-Turkey lapha sase sibone abantu bethelwa ngamanzi abanye bebekhala 3-4-5 months zonke e-France kuthiwa yellow vest kathesi ngikhuluma kanje ilizwe le-Hong Kong liyakwazi ukuthi kunjani okwenzakalayo asikazi sizwe kuklahlalalwa kuthiwa sokwenze lokhu thina singaze silungise ngaphi waza sifuqele emuva silungise lokhu sifuqele emuva ukuthi sichine siyekele umhlaba lo esawuthathayo yiwo esiwufelayo.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi ngumeli webulili mawest edale lephalamende njalo engowebandla leZANU PF. Kepha ilunga leMDC uMnumzana Edwin Ndlovu uthi uchuku lwamapholisa luyethusa.
Yebo kambe uthi amapholisa ayabe efuna ukuthi kube lomthetho elizweni kodwa-ke sananzethu kunabantu abakhidinethwayo bahambe bethaywa ebusuku bakhululwe emva kwamalanga amabili amathathu kambe ngumthetho nawo nalowo wayesengakaboni umuntu oyedwa ibotshwe ebotshelwa khona lokho i-rule of law kayibe khona kasizikhipheni kuma-sanctions esizifaka kiwo thina singakakhulumi ngalawa avela phandle ama-sanctions aphuma ngokudemonstrate aphuma ngokuthi siguqule izenzo siphile ngendlela eqondileyo sihloniphe ulungelo loluntu siyabona ekhithika wodwa nje kufana lamazolo ilanga lingatshisa ancibilika nje kungabi ndaba zaluntu so kasizilungisenini thina singakaqalisi ukuthi sikhombele umuno kwabanye ma ukhombele umuntu ngomuno owodwa emthathi ukhomba kuwe uhulumende kaMnangagwa kazilungisiseni akuqala engakasoli abaphandle.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwenza umhlangano lentathelo izindaba eHarare namuhla, kodwa akwaziwa ukuthi kuyini afuna ukukhuluma. Umhlangano lo uza ngesikhathi ukusilela kwemali emabhanga kuqhubeka lanxa uhulumende ethule imali entsha kumaviki amabili edluleyo emizameni yokuqeda lolu dubo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Engxenye uyabe efuna usitshela ukuthi umumo webali uzahamba njani, kodwa uzananzelela ukuthi bekule ngxabano mbijana phakathi weZimbabwe leChina ngenxa yemali esizithole kuChina. Besithi kona ubaba uNcube wasitshela ifiga elincane kakhulu ukwedlula lelo abathi bona basinika imali zangkhona. So kungenzakala ukuthi uthatha uzabe kwanisa ukuthi achasise ukuthi uhamba kanjani ngendaba leyo, ngoba bona njengani ibange ungathabi kakhulu kubangane bethu abeChina. Umumo indwendwe zilokhu zikhona sibili nxa sikhangela ukuthi amanye amabhanki bayabenika abantu izimali ezingatho lutho ama-$50 nabo-$100. So khanya njengani imali ayekasabaleli ukuthi ingene ebantwini njengokukhangelela kwethu ukuthi ibiza ngena.
Kungakubangelwa yini njengoba sisizwa kuthiwa imali eyinye yabonakala emgwaqweni ingakafiki lasemabhanga?
Okunye okubangela lokhu yukuthi imali ingangena emabhanga abantu benga-withdraw abasayilethi ukuthi abanye bayisebenzise. So imali iyangena emabhanga iphume ihle ingabuyeli njalo. Yilo udubo olukhona khathesi ebesikhangelela ukuthi ubaba uMangudla lobaba uNcube bebeza ukulungisa ukuthi xa besilethe imali entsha bekumele babe lendlela yokuthi ingangena ingaphuma emabhanga laphana abantu benga-withdraw ibizabuyela njalo, ngoba kulabantu ababelayo njengokubona esakwenza last week, kodwa besengayilethi kuma-banks ukuthi abanye bayisebenzise.
Sona isisindo semali sibona ungani asiseyehli kakhulu, kungakubangelwa yini?
Kubangela ukuthi khathesi idemand ye-foreign currency ayiningi kakhulu, ikakhulu kubantu labana abathenga emkambeni. And so uzabona ukuthi isinto siyabe stable mbijana owakhathesi, ngoba idemand yangkhona kuyabe kungena. Kungenzakala njalo ukuthi engxenye i-interbank market njalo ungayikhangela, engxenye ama-exporters labana ababethenga izimali emkambeni le sebethenga ku-interbank, sekusithi ukuthi labo abathengisayo ezigarabheni abasela market enkulu kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi kwezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com ithi umanyano we-European Union usuveze ukukhathazeka okukhulu ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa kwabantu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende sesule umthelo wokungenisa ukudla okumqoka empilweni kaZulu eZimbabwe kuvela kwamanye amazwe i-import duty ngesiNgisi. UZulu sevunyelwa ukungenisa ukudla okugoqela umumbu, ingqoloyi, impuphu leflawa mahala. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli ngoba ekunanzelela ukuthi abantu abaningi bahlaselwe yindlala. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bantu be Studio 7 labalaleli. Mina ngithi mina ngalokho okwenziwa yizani mangabe kuyikuthi wonke umuntu osemazweni bayamvotisa noma engekho bawina ngaleyo ndlela. Manje lento kukhomba ukuthi uhulumende ole government yaseZimbabwe badali ukubadali ngoba kuyikuthi bathathela belungu umbuso kodwa bayehluleka bona ukuthi bazirane lelabilizwe. Mina ngithi kungcono musi vele umbuso wabelungu ubuye back ngoba lokho kwenzakala ekhaya ngamanyala. Kambe kungathi wasiya bawinile kodwa besehluleka ukuthi barane ilokho njana i-economy yaseZimbabwe. Ikubadali musi lokho sokukhomba ukuthi abohulumende bethu le government yethu yaseZimbabwe ayifundanga ithathele izinto phezulu.
Yes, I've been in the studio service. Yabona lutaba laseZimbabwe lobuhlungu kakhulu lo lokuthi kuthiwa amaqembu aphisayo maye elomhlangano wabo bekhuluma ngento zabo kumele igovernment yezano izochaya abantu balimaze yini bathilimazela ukuthi why bekhuluma into zabo. Liyayibona kodwa lento yaseZimbabwe ukuthi sihlekelwe kakhulu kwelokho beyiyenza besiyaphambili. Lapha akumelanga sesabe sesizimisele noma yini thina singezalwane zaseZimbabwe. Sesisabe kwaze kwayenela silokhu sibancenga ngoba ilizwe lasilo labo nathi ngelethu sonkeni. Ayokuthi silokhu sincindezelwa ngabantu besenza into epholileyo njengaliyana amazwe omhlaba akhangele ababukele kungala action ethathwayo.
Sanibonani Studio 7, igama lami nguSamuel wakondlovu. Ngilapha eGoli, ngiyabonga ukuthi lisikhululekile ukuthi sikhone ukuthi sikhulume esikufisayo okusenhlizweni zethu kini. Hhayi, ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle niwuqhubekisele uye phambili. Bengicela ukubuza mayelana ngamaqembu amabili la iZANU PF leMDC ukuthi why bona bengafuni ukuphathwa ngumuntu wasesiNdebeleni. For an example, umgabe wathi maye seqotshe uMnangagwa wase kufanele ukuthi umgabe kusale umphoko laphana abe nguye ongabe yipresident yaseZimbabwe kuZANU PF. Kwazwakala kuyikuthi vele umgabe kufanele kube nguye oxotshwayo ngoba kwase kubonakala vele ukuthi umphoko omphelekezela nguye ozoba yipresident. Kodwa kuba kwakuxotshwe umphelekezela kwasala uMnangagwa, ngithemba umgabe kuba wafela esikhundleni kuba akunamuntu wamkhipha esikhundleni. Okay, maze siza ngapha kuleli qembu leMDC, ungakhangela kwathi uma kutshone uTsvangirai kwakufanele ukuthi vele uMakhupe abe nguye ozolandela ekubeni president. Okay, ngokuthi uMakhupe naye wezesayidini lasesiNdebeleni kwagcina vele sekufanele ukuthi uMakhupe angabe saphathi MDC abe sesayidini lakhe yedwa. Kanti kwenziwa yini ukuthi uma kufanele ukuthi emaqenjini lawo mabili uma kufanele ukuthi kuphathe umuntu wesiNdebeleni amaqembu angakuthandi ekuphathweni kwawo ngumuntu wesiNdebele?
Kanjani basakazi bo Studio 7 abalaleli bonke. Silobuhlungu kakhulu ngale into eyenzakaliso leHarare kubana amapholisa civil atrainiweyo atshaya abantu ngendlela enjeyana. Lokhana kuyazinto somapholisa abana bafana beyouth abahlangane le-army labantu. That is the Barbaric Act at its best form. And njalo andlala bakhantu bona ngokwabo they are so desperate, bona ngokwabo ba-frustrated at atshaya abantu labantu. They are just unleashing that horror on people too. Labo ngokwabo vele badabulana, they are being forced to do it. Vele akulanto enjalo. Those people, I'm telling we must approach it. One day is one day. Oka, we will look at the standard of the Baba Kelutong, but Joseph Chuma, whoever. The Bom told you when I love and love. We're telling you people, sure, count your days. In our Bona, we tell us about you guys who play another Moelika Supere, that will warn you. The very day we visit the Upela, people are on your doorsteps.
Njani basakazi e-Studio 7 mina igama lami nguNomazulu Bofu na amavideo engathumela lapha kini mani ngabe niwabhekile libona ukuthi adabukisa njani ngento ezenzakala ekhaya okusho ukuthi vele ilungelo alila akula lapha eZimbabwe ijele straight kick prison ngizwisa ubuhlungu into eyenzakala ekhaya ebazalini bethu ebantwini bakithi cause abanalungelo lokucomplaina anything amapolisa ngakaninangakho avele ekhishwe eshaya abantu ngokungekho emthethweni ipolisa liyambopha umuntu umthetho thina masazi uma bengabe bephula umthetho hhayi zani ukuthi kushaywe ngisho ngabantu abadala abakhulileyo
Yosebenzi siyabonga umsebenzi wonomuhle ngujabulani Nkatha esihlengene esiphezini kobulawayo
laboke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba eziphathelane labantwana kumanyano we-United Nations olwe-UNICEF luthi impi yakwele Syria ibulalise abantwana bedlula inkulungwane eyodwa nyakenye. Untombazana we-Cameroon oleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu ungomunye wababili abaphiwe umvuzo walonyaka owe-International Children's Peace Prize. Sanbonani makaya mavuya nini tsuile buya ni siya lamugela ababugele yoku Facebook gulo disenta kolite kachamela utwena livuga linjani msakazweni. Umongameli Mnangagwa uyazi ukuthi isikhathi sakhe sokubusa sincane yikho esefaka igama lakhe ngokuphangisa ukuze engakhohlakali. Boasa Jayakuru ubukele lawo seHabroni nkosiphile mazoko uthi wena amapolisa akumelanga atshaye abantu ngoba sizama ukudinga inhlala kahle. Khumalo Mafisa Steni uyathuka wena. Arthur Khumbu Ncube ubukele lawe useBotswana siyabonga. Kuzoba lo 3D Dube twena kunjani msakazi. Amapolisa wona kanti aphila kuyiphi iZimbabwe? Bahlupha nje sengathi abaphili, baphila ngcono nabo behlupheka, izicathulo zitshekile. Hashtag they must back off. Menzi Dubeza ubukele lawe. Jason Maphosa uyabulisa utwena uvuka njani msakazi. Thabisani Ncube utwena vele ontaba ayikhonjwa, sebephelelwe iplani thina kobulawayo siyababhuqa. Uyaqhubeka laphana uNcube uthi first the number of screen sithathe kahle banele nkomo utwena besicela umhlaba usitshele ukuthi eZimbabwe sophetha ngani ngenxa yamapholisa ahlukumeza uZulu. Ngisendawana kophunyuka elupane. Timhlabangana utwena mavuko lo pressures. UMadube utwena good morning. Aye, sibonge imibiko yenu, sibonge uxhaso lwenu njalo isikhathiso esesidliwe nguMangoye. Kodwa uZulu usola ukuguqulwa kwamabizo emigwaqo yamadolobha nguhulumende sithi bekumele kube lokukhulumisana. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa eyami impelaviki isiqalisile olivalelisayo ngontungamili Nkomo.